soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga litshona njani izolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbona ifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land. Ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izekuthi uyaqinisa ukuthi hayi alinge ndizame imizamo lani like the form political party ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform political party MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe MDCT. Zonke lezindaba lezinye lizaziswa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF wange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempela viki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bavcina belahlekela ngomphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Messi Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadrisi rali yayizolo ewange. Mbona ifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land. Ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlalele evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela ukuthi kwenzakale eWhite City ukuthi lokho ekuzona emadebele land. Hako ke uphepha kwakhe akuthembeka kuhle inxongana zethu. Mhlawumbe bengela qiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo ngemva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irally.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Ukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebese behamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba lemiphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvele ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela. Remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme-nkeme yendaba uyabaleka ngitsho ni last thunzi sakho nje ukuphonga uthintwa nje into awuya ungasazwisisi. So kakusena kuthembana
kodwa isiphatha amandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni weWange.
Irali le ibingaplananga ngumongameli. Irali le ilungiselelwe ngeleadership eZANU-PF yeWange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngimva kokuthi enga officiate ku program le eyawange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevele lama programs akhe ubemele hlangane lama investors atevela kwe Germany le Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of the program eyawange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ufukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona. Akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali eMathebeleni North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma le ntatha lezindaba zomsakazi weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mgabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Kumele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhona le wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekuduvukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenze.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniswe ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elichumi kuphela nxa ikhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho. Inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingqoqo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukijima ukhipha la meva akuhlabileyo kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uChabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Iyasika sure ande ngihleka ngikuthi yabona i-cannot pass imithetho khonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke illegal. Akulanto illegal. Into ongakhonana ngayo ngithi no into le is illegal but state noma state apparatus i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami. Leli ngiyadukule case. But where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi amvumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombele emgwaqweni ngoba sozowuthintela impendulo yami.
Mnumzana Chabangu kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF lithini lina ngalokho?
Sisoke sithaya impembe yakho ngani ngoba vele abusobe kutshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke laminyaka yonke bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decisions zabo sebefidiwe nge-poison le ekhona ungeke wasal ngoba lo muntu umnyaka ulokhu umnika ipoison ulokhu umnika ipoison ukuthi zokuthi ngonanza mthintela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele asezoyenza idecision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza amavoti amaningi ngendaba yokuthi besincithwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi OMDC kabakho, oMdura bakho, oPRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala nanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? Irigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? IZANU-PF, yes, ile two ways, yathi ngesi sivalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive. Why ku-executive? I-executive can use or mama especially in public media, they do follow head of state, njengwa head of state. Nanxa esiya ku-private gathering, bayamlandela njengwa head of state, babe sesiba khona. I-public media, you can't even force ama-media ukuthi uthi wena zwanini media landelena ama-opposition, like we have ngela news ngaleso sikhathi after all. But into ekhona ukuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala, bakureyize, nxa bekureyizile, nxa bengakureyizanga, kuphumele iveki kathesi anithe yona baphuzile ukuqalisa ama-parties zonke aphiwe amathuba, which is fine, siyakunanzelela. Ku-next election, nxa sekungumthetho, kuthiwe 6 months before kuyamele ama-parties wonke akanikwe equal lokuzeni kuke into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, uphosela kosiko.
UNdlovu wenze ngani kahlali eZimbabwe kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamba, zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngoJoshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthabanga, ngibona ingani ube two emotional, ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ubona khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public leader is their own by state and they will not be working against state. I-problem yaba khona ukuthi kwaswelakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela ngoba everybody of course tries for i-plate. So i-public media nithe engayiphendulela, i-private media nithe angine ngiyiphendulele ngoba i-private. But i-public media owned by the state, there is no way ababengeke beyitshele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kangikhuluma ngokuthi kwakungela enforcement, angitshonga ukuthi kwakungekho, yangilandi kangizwanga kude sii.
Lo ke umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeli bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane lonkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo kobulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhla ka 18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo eseBaberfield kobulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu abe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi amathuba aneleyo ukuthi bayizibhedlela bayelathe amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayifunda amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987 ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sekuze-CT Women's Advisory Council ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ntshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba Tsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silishwana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle bebe nemisebenzi emihle babe leholo elihle ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izethithi uyaqinisa ukuthi hayi alinge ngizame imizamo lanilike liform i-political party ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaphuma i-political party MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacabanga ukuthi ngicene sayijoyina thina yithe sayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCTU uyacinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyiforma iparty. Ubaba uGibson Sandwa engu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uTsvangirai engu-secretary general, uMzekerele wayengomunye-secretary general, uMakwazo owayengweyini union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Kupe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyeforma iparty. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesi isibanga esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bagcine behlehlela emuva ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabo mama isilama 100 years ilizwe kodwa khathi singakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngabe ngupresident we-MDC. Ukuzukhangela ama-female candidates khathi sabangenile khangela khona kuzani ukuthi bafilde ama-candidates amangaki malutshwane. Ukhangele kwi-MDC Alliance malutshwane, ukhangele yonke ama-political party malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukula uzomama banjengoThokozani Khuphe mina-ke kuzahamba njani? So yikho yizo ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva bese sabe ukuthi bangene ezintweni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi sizakulwa size siyeveke ekugcineni asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuna ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama because ovele emathebelelendi ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo ngingumuntu ovele emathebelelendi.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane-ke ngingathi mina kuningi engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khuphe. Ngiveza ubuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe, ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi lase-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi le-Africa elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu le-Senegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika-Group H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine okulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esoncintiswano aluba libe ngutshikilo bhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
Iwo kapley kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba usizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi, but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni, not ukuthi team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisele Uruguay leliRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain leliPortugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobe leFrance leliDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leliSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye lase Belgium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Imali yeqolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni weWange izolo kufikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eseWhite City. Ibandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.